ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani ntokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNcwabakazi 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The application is dismissed with cause. Emerson
isicelo sika mnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. Umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli.
Held on the 3rd of July 2018.
Umthethwandaba we-Constitutional Court unqume namuhla ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kudaba obelukhwezwe ngumnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yokhetho.
Wenza kahle ukuthi acele umnumzana uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa, angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngiyizano yime ngaziyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela umnumzana Chamisa iloba nini nxa efuna ukusebenza laye. Inengi labantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lamukele ngembono ehlukeneyo isinqumo senkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla unqume ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kukhetho olwenziwe mhla ka-30 ngenyanga edluleyo. Umthethwandaba lo obusahlulela udaba obelukhwezwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yalolu khetho. Kubiga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba waphezulu oweZimbabwe Constitutional Court namhlanje, uChief Justice Luke Malaba uhle wanquma esekela okwethulwe ngabe Commission yeZEC ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye onqobileyo.
The application is dismissed with cause. Emmerson
isicelo sika mnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. Umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli.
Held on the 3rd of July 2018.
Abe MDC Alliance bakhweze lolu daba emthethwandaba weConcord befuna kwenziwe okukodwa phakathi kokuthathu okubalisa ukuba ingaze yemukelwa limpumela yabe Commission yeZEC ukuphindwa kwalo loba ukubetha umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye onqobileyo. UChief Justice Malaba uthi bathethe lesi sinqumo ngemva kokunanzelela ukuba abukho ubufakazi obanelayo kudaba olukhwezwe ngabe MDC Alliance.
The Zimbabwe Electoral Commission made a critical admission.
I-Commission ASEC ivume ukuthi iyenze iphutha lapho ikhiphe inombolo ezingekho qiniso, kodwa bakulungisile lokho. I-ASEC ekuqaliseni ikhiphe ukuthi lokho yikho kwenza ukuthi uMnangagwa anqobe nge-0.1%. Kuqakathekile ukuthi umuntu azwisise ukuthi impumela yokhetho iphathwa njani.
Kusenjalo omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi asimangalisi isinqumo esethulwe nguChief Justice Malaba.
Khulume ngasizolo yena kulasicazisile ngento ekazayenzakala lamhla, yinto eyenzakala lamhla. Kanti iqiniso nti lapho kuvumela into leyi izangena ku-technicalities. Le-technicalities zisebenze isikhathi sangikhona sesidlule now. Iqalisa ukuthi ugijimisa ilizwe kalesi. So unqobile i-president. Akusela into ezenzakala kade sisuke into ephelileyo. Into engikhulumela izolo iqiniso enzekeleyo, so i-judgment yangkhona isiphelele ngezandla zethu zonke.
Lesi sinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court sisitsho ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa sekuzamele agcotshwe phakathi kwensuku ezimbili. Abe-MDC batshela intatheli izindaba ukuba sebezosebenzisa ezinye indlela ukutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwalolu daba lokuqilibezelwa kukhetho lukamongameli njengoba eyokuya emthethwandaba isihle yaphelela lapha. Kodwa bathi khona bezokwazisa abalandeli baleli bandla ngemva komhlangano ozongenwa yinkokheli ye-MDC ye-National Council ngolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi manyathela bani abazawathatha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zeHarare eziningi zithi zidanile kakhulu ngesinqumo somthethwandaba lesi. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Esethula lesi sinqumo umahluli omkhulu uChief Justice Malaba ubalise izinto ezimbalwa ezifana lokuphuza ukuhambisa amaphepha emthethwandaba kanye lokungalethi ubufakazi obeneleyo okwenziwe ngamagqwetha omkhokheli womanyano MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa. Ngemva kokwethula kwalesi sinqumo, iningi labakhulume le-Studio 7 batshengise ukudana okukhulu bebalisa ukuthi ngakula okusha okukhangeleleyo phansi kombuso kaMnangagwa.
Eqinisweni lonke akula okutsha esingakukhangelela. Besisithi mhlawumbe umthethwandaba uzizwa izinyembe zikaZulu weZimbabwe alethe inguquko, kodwa ukhanya kuyalile, kodwa besizamile. Singazi njalo sizabona ngo-2023 ukuthi kuzahamba njani.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthe ilizwe belikhangelele okutsha, kodwa ngendlela obelusahlelwa ngayo lindaba emthethwandaba bekuvele kusobala ukuthi isinqumo siya ngaphi. Abanye baveze ukuba lowa bengajabulanga ngesinqumo esethulwe yiConcord sokumele uMnangagwa abuse ngendlela ethabisayo, akusela ngenye indlela ngaphandle kokuba abantu babambane ukuze ilizwe liye phambili. UMnumzada Faza Seitsi uthi ukubambana yikoso okuqakathekile ukuze kube nenqubekela phambili. Abanye bancome ibandla le-MDC Alliance nginyathelo abalithethelwe ukuya emthethandaba weConcord, ngakho-ke isinqumo esethulwe ngumthethandaba akumelanga sibabisele emuva.
Loba nje besingakhalelanga ukunqoba ngoba omahluli siyabazi ukuthi bafakwa izandla. Khonokho nje ukuthi sibatshengisile ukuthi bengasoze benqobe lula, kasi soze siphumule njalo sizobe sikhona ngo-2023.
Ngesikhathi isinqumo lesi sethulwa ngumalaba, amapholisa abegcwele endawana yonke esigodlweni seHarare. Esigodlweni sebandla lelibusayo ele-ZANU-PF kuqhamuke umkhosi wenjabulo enkulu ngaphambilini kwekothula kwalesinqumo okwenze kwaba nemicabango yokuthi abe-ZANU-PF bevele betshelwe ukuthi sizoba ngesinjani. Imele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela uMnumzana Nelson Chamisa yiloba nini. Ngamanye amazwi, uMnangagwa uthi uzimisele ukusebenzelana loChamisa ekulungisiseni konke okuhluphayo elizweni. UMnangagwa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter ngemva kwesinqumo senkantolo. Kodwa akucaci ukuthi umema uChamisa ukuthi basebenzelane ngayiphi indlela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngempumela yanamuhla.
Ebantwini abaningi akade bebukele ngolesithathu inkantolo ithonisa, ngilethemba basele bengela ukuthandabuza isinqumo esizaphuma namhlanje. Sona lesi esiphumileyo yiso besilindelekile. Inkantolo itheka kulabufakazi obuqondene lalokho obekuqanjwa, obekukhulunywa i-MDC Alliance. Ayichongo ukuthi akuzange kwenzeka lezo zinto. Kumele kucace khona lokho ebantwini. Ubufakazi, kuyabe kufunakala ubufakazi bento ethile. Umuntu ofanele ethule ubufakazi ngulo osolayo lokho okwenzakeleyo. Izekhi ngazithi yona ubani uthole okungu-400, wena umele uveze ubufakazi bokuthi okungu-400 okutholakele yisikho. Inyoka isebhokisini, ikhothi yikho ekutshiloyo. Umthethwandaba uthe inyoka isebhokisini, ngesintu sithi kakulinganiswa inyoka ngengxoza yona ikhona. awulinganisi inyoka ngengcoza yona ikhona, kumele uve uvule ibhokisi ulinganise ke uphikise lokho okukhulunywe yizekhi ngebhokisi. Yebo kahamba be-MDC bathe bona hhayi ibhokisi vele selingcolile, kodwa inkantolo kayivumelana ngalalokho. Into esifundiwe ke kusiya phambili ukuthi ubufakazi buyadingakala, ngokunjalo ama-political parties afanele afake ama-polling agency kuyo yonke indawo agcine ubufakazi asebenze ngendlela umthetho oqanjwe ngayo yikhothi namhlanje. Asilandlela yokukuphikisa lokho, inkantolo le yokugcina phecelezi kuthiwa its decision is final. Akuphikiswa kaku-aphilwa, angekwenze lutho ngakho. Yiso sona lesi sinqumo esesithethwe namhlanje. Dingakala ubufakazi kuphela.
UMnangagwa uthi izandla zakhe zivulekile kuChamisa nxa efuna ukusebenza laye. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngokubona kwami wenza kahle ukuthi acele umnumzana uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili. Ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa, angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngizano yime ngaziyo, angeke ulivuse ilizwe wedwa sithi mina ngiMDC yime ngaziyo. Ilizwe leli lidinga ukuthi abantu babuye ndawonye babambisane umthwalo phambi kwethu. Njengoba i-election siyedlule, sekudingeka ukuthi ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Nxa bengahlanganisa basebenze ndawonye, bakhuze umhawu, bakhuze impi, bakhuze inzondano, basebenze ndawonye, kwabe kuyinto enhle kakhulu. UMnangagwa nxa engacabanga ukuthi yena angazenzela into yedwa, akabuzange elangeni, uza kwehluleka. Kuyadingeka ukuthi asondeze umnumzana uChamisa labo bonke laba bantu ekuthini abambisane labo basebenze siyaphambili.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje amazwe akumanyano we-European Union kanye le-Switzerland athi isinqumo somthethwandaba lesi kumele sihlonitshwe nguye wonke umuntu. Abameli bamazwe la eHarare bethule umbiko beqonqosela uhulumende njalo ukuthi achiyane lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kamangaliswanga isinqumo somthethwandaba namuhla ngoba ubevele ekwazi ukuthi wanqoba kukhetho. Uthi ngitsho lenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network yakuvuma ukuthi amanani abantu abamvotelayo aqondile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, uMnangagwa uthe ababehlolisisa indlela ukhetho lolo olwaqhutshwa ngayo ama-observers avumelana ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzalungisa okusilelayo kumithetho yokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Sixoxele lunga lebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena oye kukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso, othi uvumelana lesinqumo somthethwandaba.
Kakhulu kusenza sinanzelele ukuthi kulokunye sikwenzileyo okukhanyayo ukuthi ukhetho lolu silubambe kuhle njengeZANU-PF, njengephathi ninohulumende, saphumelela njalo. Ngokunjalo siyathokoza kakhulu ngempumela yakhona. Kuhambile le mdalo lethethandaba ngoba kube kulilungelo labo ukuthi bahambe labantu abangathi bona abasutiseki ngakho, kuye kucubungulwa kubese kuphuma khona okokuphumileyo. Ilokuze niphuma nje live abantu bekhangele, konke bekhangele, abantu belalele konke ukuthi abanye bonke balethani, abanye belethani, kwenziwe khonokho. Yiyo kuthiwa yi-rule of law egcwalisekileyo, njalo izifiso zabantu zeneze ezigcwalisekileyo. Yebo bengabe bedanile abanye, kodwa ngileqiniso konke kuhambe kuhle, sonke sesingakade sesingakhangela phambili njengesizwe seZimbabwe.
Sekelo esitsha sombuso ungathi silandelwe kuhle yini ekuphatheni lolu daba? Ngoba i-MDC Alliance labanye amagqwetha bathi kukhona okunye okungahambanga kuhle.
Uyazi mina njengomunye walabo amalunga ayedala ephalamende abaloba isisekelo sombuso lesi sikhona kathesi siyisho sibuthi ilizwe leli, konke kulandelwe kuhle, sithandekile. Ngithanda ukukutshela ukuthi kuhambe kuhle kakhulu, njalo nginanzelela ukuthi konke khonokho kulandeliweyo ukuthi umpresident engacothwa kufike lokhu kuqale kukhangelwa indaba kulandelwe kunjalo. Njalo konke kwasekuthethile umthethandaba kwakhangelwa kwalandelwa kunjalo, kulilungelo lakhe lophikisayo. Aso muntu obuthi ilizwe isekelwe somuso yiso esiyisho sibusa ilizwe yomthetho obusa ilizwe omkhulu kwedlula umthetho nalawa madale esikhuluma ngayo amadale e-constitutional court. I-constitutional court layo ibunjwa isisekelo sombuso selesi esasibhalayo salenyizwe.
Lo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla lezanu PF, njalo wayekukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotsha kutsha kwesisekelo sombuso. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esecholotsho. Silokhu sikudaba lunye isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabayisamukeli isinqumo senkantolo.
Kusegcekeni ukuthi isinqumo leso sigutshwe ngumthethwandaba kasihambelani neqiniso laziwa ngumuntu wonke. Okusuke kwethusa abantu kakhulu yikuthi umthethwandaba wamthe khona amanumber o-1-2-3-4-5 abasiyo into eqakathekileyo. Umuntu angawina nje ukhetho lanxa kungela number yokuthi uwine ngangakanani, khonokho kungaziwa. Khonokho kuyinto emangalisayo kakhulu. Ngalokho-ke kunzima ukuthi abantu abahamba esikolo badlule ukhethi 2-3-4-5 bakuvume khonoko ukuthi hayi bo amanumba kaqamba imanga. Umuntu angathiwa unikwe izikuje zingu-10 ngekubuye nje on time, mina ngifisa ukuthi ngithi zingu-12 zingu-10 kasikhulume ukuthi zingu-10.
Nxa lingasemukeli kuyini eseliza kwenza njengoba sisizwa ukuthi akula appeal?
I-MDC iphathi yabantu isuka ebantu, daba lolu lusemphakathini lusilufakwa ebantwini abangu-2.6 million abavotela uPresident Nelson Chamisa. Lokhu sikwazi kuliqiniso elimqotho ngoba kungamanumber aphuma kuzek. Yikho sithe siqalisa idaba lolu emthethwandaba sacela emthethwandaba ukuthi basivumele ngephepha elithiwa yisaphina, basivumele ukuthi sinikwe amanye amaphepha awezeki atshengisa lelo qiniso. Ikhodi yavele yalela khatshana, khonokho yilidaba olukhulu kakhulu olwenza ukuthi lanxa ikhodi zikhuluma le nto ezikhulumayo zibe izinto ezingeke zikholwe langumntwana ku-grade 2. Ngoba kusegcekeni phela ukuthi imibuzo eyabuzwa i-MDC emthethwandaba kayiphendulwanga. Nanamhlanje kakwazakala ukuthi kungani ikhodi icabanga ukuthi eMashonaland Central abantu abadlula i-300,000 bayakwanisa ukuvota ngehola elilodwa nje kuphela, khona kuloba polling station angafikile ba-1,000.
Ye, udaba lobufakazi elabulethayo lithini ngabo obugoqela uwama-V11 nani, ngoba yikho kuningi uMahlula de lokho esithi ye.
Indaba yama-V11 lama-ballot box indaba ekade idingwa izana ukuthi siyikhiphe. Abalaleli bazakhumbula ukuthi singayi kukhetho salibisana kakhulu ne-ZAC sisithi hayi sifuna ukuthi thina nxa lingadinda amaphepha okuvotela ama-ballot paper lapho lewahambisa khona, sifuna ukuthi kube nomuntu okhona lapha azagcina khona, futhi ukuthi lathi sibe nomuntu okhona lapho ukwenzela ukuthi sazi ukuthi lanxa ukuthi kuzadingakala ukuthi siwavule kusasa, sabe sikwazi ukuthi ngakula nto elayenzayo ngesikhathi singekho. Ngakho-ke lolu dubo lokuthi kufanele siyedinga amaphepha lawo thina sisazi ukuthi agcinwe izane, izane ibilokhu ibhizi ifake kufunayo phakathi kwawo, hhayi bekungaba nje umdlalo wamatophe lawa abantwana. Thina singabantu abakhaliphileyo mbidyana kasidlali imidlalo enjalo.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Ubulawayo wamukele impumela yomthethwandaba owe-Constitutional Court ngemibono ehlukileyo. Iningi lisithi umahluli omkhulu waleli dale uJustice Luke Malaba ugcizelele kulokho obekuvele kwethulwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eyezeki ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa unqobile. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi kumele abantu bamukele osekuphume edale.
Ngithi njengoba idale liphezulu lapha eZimbabwe selikhulumile, akula okunye esingakwenza osokusele ukuthi sikwamukele, kungakhathalekile ukubana siyathokoza ngakho kumbe kasithokozi ngakho.
Umnumzana Farai Dixon yena usole ukwahlulela kwaleli dale kanye lokusebenza kwezek.
Angithabanga uChief Justice, he spent too much time ekhuluma ngendaba yokuthiwa figures are not important. Nxa izek yatshintsha ama-figures, ngubani wanika izek ilungelelo ukuthi betshintshe ama-figures? So anyway, sebenzi i-judgment yabo singathini.
Ilunga lezanu PF unkosikazi Rosemary Shitobori ngomunye wabajabulela impumela ye-Concord.
Concord sithi thina vele sasiwinile noma kuyikuthi vele kusiwe siphambaniswa nje ngokuthi umuntu ngeke avume ukuthi yena udliwe kodwa thina siwe sidlile sibe siwinile. Ama-elections it was free and fair.
Amalunga ebandla elibusayo bahle baqala ukujabula kobulawayo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokheli wezanu PF. Amapholisa ebezulazula ehlomile elezimota zamanzi alumayo zimile ebulawayo Last City Hall Car Park elinde ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela kuthi emigwaqweni emikhulu yakobulawayo yonke engena edolobheni amapholisa ebevimbile ngenkonxa kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lobe kungu Anastasia sitshela ke ngezakhamizi zakobulawayo eziveze imbono ehlukeneyo phezu kwesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court. Siye edolobheni leGwanda sizwe ukuthi u-Albert Ncube uxoxele zakhamizi zathini ngalolu daba.
Iningi edolobheni leGwanda beliqhubeka ngemisebenzi ensukwini kuthi lalapho umahluli eqeda kwethula isinqumo akuzange kwazwakala imisindo abakade besijabulela. Iningi belimdambiyana njalo lithi belikhangelele ukuthi idali lizathi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Kodwa umahluli uChief Justice Luke Malaba uthe umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo okudalwe ukulahlwa kodaba lwakhe. Umnumzana Msizi Gumbo ngomunye walabo abaveze ukudana ngalesi sinqumo somthethwandaba esidi kusasa eZimbabwe iluvilibana.
Sesikhangelane lakho yi-5 years zokuhlupheka. Isinqumo lesesithethwe yi-Constitutional Court yisinqumo esivisela ilizwe lonke leZimbabwe, uZulu wonke weZimbabwe ebunzimeni ade kibo.
Unkosazana Juliet Kiwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane alungiselele lakusasa.
Ngiyakwazi ukuthi abantu akade befisa ukuthi uChamisa awine ikuli court babuhlungu. Kodwa engucebisayo ngalesi sikhathi ukuthi njengesizwe esikukhangeleleyo ukuthi umnotho wethu uchithakele sibili asubumbenini.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthe lesi sinqumo kasibaphathi kahle.
Thina sithi hayi nxa ewinile asimboneni eimprove ilizwe, nxa ewinile asimboneni i-economy eimprova, yikho esiza kubona ukuthi for sure uvotelwe ngabantu khona vele kuzakhanya njengoba sisiya ukuthi liqiniso yini uwinile yini. Singabe siswele ubufakazi lobo abakufunayo kodwa sisiya phambili kuzakhanya.
Umnumzana Malaki Nkomo owebandla lezanu PF uthi sinqumo esithethwe lidale siveza mgceke ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kungela kuthandabuza.
Ngibona ngani ngezinye indlela ubaba u-ED azangaphikisani lemithetho yonke ekhona constitution yelizwe leZimbabwe ukuthi uma sokuthe kwaba lophikisayo ame kukho konke ugcotshwa kwakhe ayikho akwenzileyo ukuthi angagcotshwa. Usenqombile ubaba u-ED akusela ngendlela esingayitsho ukuthi lapha ngabe uhambe kwathi kodwa iqiniso elikhona ukuthi usengupresident welizwe leZimbabwe.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi bekusobala ukuthi uChamisa ngeke aphumelela.
Lanxa abanye bebenethemba kodwa bekuvele kusobala ukuthi abazomthetho bake basolwa kwezinye indawo ukuthi bangathi kulo hlangothi abalusekelayo kulezi zombangazo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi agcotshwe phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siya ngase South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe esezikhuthaze khona uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi agcwalisise izithembiso azenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Kulandela isinqumo salamhlanje esenkantolo esithi nguye owanqobayo kukhetho. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ngemva kwalesinqumo esethulwe umahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi akusela ngenye indlela ngaphandle kokwemukela isinqumo esethuliweyo. Isizalwane seZimbabwe njalo ngumculi uPromise Sibanda ukuthi bazalinda baqale babone ukuthi uMongameli Mnangagwa uyenelisa yini ukuletha intuthuko abebeyikhangelele.
Mina njengomuntu okudiaspora ngithi hayi sizaqala silinde kancane sibona ukuthi ukuguquka lokutshintsha kwezinto kuzayenzakala yini. Ukuvela kwamathuba omsebenzi and kube khona ama-radio stations amatsha avulwayo, kube lama-TV station avulwayo.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Lebani Nkomazana, yena othi uMongameli Mnangagwa kuzafuze enze njengomongameli welizwe hatshi owalabo abamvotelayo kuphela.
Nangagwa kuyamela ahlale phansi ahlanganise isizwe, ahlanganise ama-regions wonke, alethe ndawonye abantu beZimbabwe bakhona ukusebenzela ndawonye, ama-investors engene elizweni laseZimbabwe. Kuyamele njalo akhulumisane lamazwe angaphandle ubana iZimbabwe ithole ukwethembeka, ama-investors ekhona ukungena elizweni betshala imali zabo.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabhena uthi umsebenzi omkhulu obhekanele uMongameli Mnangagwa ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Kumele uhulumende weZimbabwe azame ukuthi ayakhe umnotho welizwe lakithi, abantu abatsha bathole imisebenzi. Kuyisikhathi sokuthi ezalwane zaseZimbabwe sibambane kwakhiwe umnotho sa-2017 ngokuthi kumele kube le nkulumo ekhona esibiza sithi National Economic Dialogue.
Iningi labeZimbabwe kwele-South Africa bathi bebekhangelele ukuthi ibandla le-MDC Alliance lizanqoba kube lohulumende omutsha ozaguqula izinto labo babuyele ekhaya. Melestudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singene kwezemidlalo, silo Joseph Njanji.
Incwadi yethunyelwe ngabenhlanganiso yePremier Soccer League namhla ntambama ithi kule midlalo emithathu esidluliselwe phambili idedela ukugcotshwa kukamongameli welizwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngensonto esigodlweni iHarare. Imidlalo le ngebalisa imibili okumele idlalwe esigodlweni iHarare phakathi kweqembu leBlack Rhinos leleHarare City kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos leleCapes United kanye lomdlalo obekumele udlalelwe edolobheni leZwishabane phakathi kweqembu leShabane Mind leHighlanders. Kusenjalo iqembu leChicken Inn lizemukela eleZPC Kariba ngensonto enkundleni eluveve ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 ngolwesine. Njalo limpumela ichile eliqembu lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo engamachumi amane lane. Lesi simo sitsho ukuba iqembu leChicken Inn selithiwa ngemiklomelo eyi-92 liqembu lihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum. Kodwa umqeqetshi walo uJoey Antipas uthi lokhu akutsho ukuba sebencintisa ukuphakamisa isicoco.
Asifuni ukuthi sizithezele olulenkume ngokuqala ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Kodwa ezizaqhubekela sikwenza yikuba siyale silokhu sikhangele umdlalo lo esiyabe sibhekane lawo, ngoba wona impumela yawo iyabe isezandleni zethu.
Imidlalo yevikile amajima amabili lane esigaba seKasilaka Premier Soccer League yona iyaqala kusasa lapho iqembu leHerentals ezadibana khona leleChapungu enkundleni yeRufaro kuthi iqembu leFC Platinum lona lizemukela elebulawayo Chiefs ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leMtare City Rovers lizadlala leLingezi Platinum Stars ngaseVengere. Elenicruti lizadibana leleYada enkundleni yeAscond kuthi iqembu leTriangle lizadlala lelebulawayo City ngaseKipo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Umncintiswano weBonsa Spa 2020 ufika komlindi uyacina ngensonto lapho iqembu leBlazers kanye leqembu leBajers azadibana khona kufinal endaweni yeOld Mutual.
Siyabonga jaha kwanele mthwakazo omuhle. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lweLive Talk olivalelisayo ngontungami Linkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.